Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamgela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 20 Mhlolanja 2025 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Industry ngowala makhampani afomali kanti esathwele nzima ezamagetsi vele kulizwe lonke nje singathi iregion yonke esadiki yonke ele challenge yamagetsi.
Umongameli Masamnanga kwanamuhla uhlangane labo somabhizimusi kobulawayo njalo wethekelela inkampani ethunga impahla zokugqoka.
Yancedisa kakhulu ikhuthaza ukuthi zabantu kuhlala phansi nekhaya nabantwana kibagcine befundisa bekuthi ungami ezihlahleni ukuthi nje ungahlalisa emoteni ngakubone kwezinye indawo izimota zikhukhulwa ngamanzi.
Kulandela izulu elilokhu lisina elizweni, abanye abahlali bemadolobheni bathi sebelahlekelwe zimpahla lokudla ngenxa yamanzi angena ezindlini. Baqhubekela phambili abanye abakubandla lezanu-PF abathi umongameli Masomnangagwa kumele ahlale embusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2030 loba yena esithu sefisa ukuphumula. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Masomnangagwa namuhla uhlangane lobo somabhizimusi kobulawayo njalo wethekelela inkampani ethunga impahla zokugqoka Carousel Manufacturing ngesikhathi amabhizimusi amaningi ekhala ngokutshabalala komnotho lokusilela kwamandla kagetsi elizweni. Umnangagwa utshele intatheli zindaba ukuthi uyajabula ngomsebenzi oqhutshwa inkampani le lamanye amabhizimusi esithi lokho kuveza sobala ukuthi idolobha lakobulawayo yilo insika yamabhizimusi eZimbabwe. Umnangagwa kukhulume njalo emhlanganweni wamabhizimusi owe-Competitiveness Summit wethembisa ukuthi uhulumende wakhe uzaqhubeka esebenza ngokuzikhandla ukuthuthukisa amabhizimusi. Amankampani amakhulu afana le-N Richards le-OK asevalile ezinye izitolo zawo ngenxa yokubhidlika komnotho. Ukuhlaziya amazwi kaMnangagwa lesimo samabhizimusi elizweni, sixoxe locubungulo lwezenotho uMnumzana Reggie Shoko.
Oqala singakuje ukuthi engathi uyajabula kakhulu unxogale iCarousel ngoba ibingasalungisa impahla. Edgars for a long time maybe see company ethengisa impahla ezivela kwamanye amazwe. So kuyajabulisa ukubona besenza impahla phakathi kwelizwe begcina abantu besemsebenzini. Kuyinto nje ejabulisa ukuyibona isenzakala. Kodwa sikhangele esithi ngama-percentage e-industry lama-development ayenzakalayo awukafikisi sibangene esithi kuyajabulisa ngoba i-industry yakobulawayo elokhu eyifile loba sithi elokhu ephansi kakhulu. Sikhangelela lapho eyayikhona lalapho esithi singabe sifazise sibe khona.
Isimo samabhizimusi elizweni ungathi simi njani ngoba sesike sabona amanye amankampani amakhulu evala ngoba ekhala ngokonakala komnotho. Kuthi amanye athi kenelisi ukusebenza ngemfanelo ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi elizweni.
Isimo se-economy vele asibanga kuhle. Economy at the moment is highly informalized. Owenza la makampani aformal athwale nzima ngoba abekhompyutha labantu abangabhadali ezinye izidleko abazibhadalayo bona. Njalo bekhompyutha la makampani abengabanjwa ngumthetho wokuthengisa ngemali yayo kuleli lizwe ngerate ekahulumende loba sithi official rate bona bethengisa ngerate yomkambo omnyama. So industry ngowala makampani aformal kanti esathwele nzima. Ezamagetsi vele kulizwe lonke nje singathi iregion yonke esadiki yonke ele challenge yamagetsi. So i-industry ngokwayo kufuze ibone ukuthi lapho ekhona ingabe senza ama-alternative kuyindlela yokuthi sehluleka ukuplana njengelizwe ngoba khathe sesithwele nzima ngenxa yokuthi ama-industry asebanga amagetsi lama-mine avulwayo. Ngakhala kwamanye amazwe ama-mine nxa evula kule demand yokuthi lawa azisosele ipower yabo whether they have their alternative power or they import their power direct. Now we have had i-development ye-mining is leader ukuba lama problems ku electricity generation ngoba they all went into the national grid when we had not planned for them in terms of fast development ye mining. It's just like a test. Generally, economy nxa ya informalized, we have challenges for those that are properly formalized ngoba they can't compete and they will continue closing until the drastic measure by government to fight informalization is put in place.
Umnumzana Reggie Shoko ingcwethi kwezenotho ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Umnangagwa uzaphatheka kumbuthano wokunanza usuku lweNational Youth Day eTrade Fair kobulawayo kusasa.
The Voice of America, VOA.
Kulandela izulu elilokhu lisina elizweni, abanye abahlali bemadolobheni bathi sebelahlekelwe zimpahla lokudla ngenxa yamanzi angena ezindlini zabo, njalo labo emaphandleni bathi balisana lokuchapha imifula egcweleyo. Ugatsha lwe-Civil Protection Unit luthi izulu leli libangele ukubhubha kwabantu okugoqela abantwana bambala ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe. Ukuze sizwe okwenzakala kobulawayo ngalolu daba, usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele unkosikazi Patricia Chabalala, isiphathamandla senhlanganiso elela izakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association.
Izulu liyama kweqiniso, siloko ukuthi kumele ngabe sitshele ukuthi amadama asegcwele njabe sesithola amanzi ngendlela efaneleyo, kodwa sikawatholi ngendlela efaneleyo ngoba mina kundawo engihlala kuyo sibe-2 weeks singalamanzi. Ikhasili lingaliyathembisa ukuthi la manzi sesizawathola, bengibone kwenye-athekhi ithembisa ukuthi amanzi sesizowathola ngendlela efaneleyo esifisa ngayo ukuthi siwathole ngawo, lokuthi siyakwazi ukuthi ikunike izulu seligcwele emadamu kodwa sikakuboni imali yathembisa izinto ezithize endlubi ephumula langathi zonezo ezakheka kubi ezakheka endaweni ezingafundanga kuyagcwala thibili ingcekeza amanzi ayangena kuyangena. Bathi siyesaba ukuthi linganda kakhulu kuyagcina lithingenele, sike salahlekelwa langumntwana ngobuningi bezulu owathathwa ngamanzi. So kukhona konke okuhle lokubi, kodwa emasimini kwezinye indawo kuhle abantu baza kudla, esekuhlupha yithi isilungu besesidlumile.
Njengenhlanganiso ebhekane lamalungelo abahlali bakhona ngapho kobulawayo, liyake liqoqe yini imhlangano ngalolu daba?
Ye, iyaqoqwa ibingaqoqwa kakhulu, kodwa iyaqoqwa kukhuliswa ukuthi nje kube zinsuka kukhulunywa kakhulu. Angikwazi ukuthi kungeneni kobulawayo, kodwa kube sowungenhlanso eziningi ziyakhuluma ngendaba yamanzi yena lezi. Ye, ziyakhuthaza kakhulu ngokuzivikela engozini, ziyancedisa kakhulu, zikhuthaza ukuthi sibe ngekhaya kakhulu, zisitshela lokuthi hhayi sibone laphi weather report ithi kuzabanje, zabani ukuhlala phansi ngekhaya nabantwana libagcine befundisa lokuthi ungame ezihlahleni ubone ukuthi awukho bezimoteni, bese besitshela ukuthi nje ungahlalisi emoteni ngoba sibone kwezinye indawo izimoto zikhukhulwa ngamanzi.
Lo unkosikazi Patricia Chabalala, isiphathamandla senhlanganiso elwela izakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Uhlangothi lukahulumende weMelika lobona ngezemali olwe-US Treasury Department namuhla lwethese izijeziso zenotho. Umnumzana James Akabarebe, umphathintambo wohlangothi lukahulumende weRwanda olubona ukudlelana lamanye amazwe okuthiwa ujojozela impi yomvukela kwele DRC ephakathi kukahulumende kamongameli Felix Tshisekedi labahlamuki beMarch 23 kumbe i-M23. Omunye njalo owetheswe izijeziso lezi ngumnumzana Lawrence Kanyuka eKingston, ilunga leCongo River Alliance njalo okwinhlanganiso ye-M23. Ababili laba kucatshengelwa ukuba bayingxenye yabahlasela abantu makhaza edolobheni leGoma leleBukavu asehluthunwe yi-M23 ezama ukuhluthuna amanye njalo amadolobho. UTshisekedi uthi amasotsha akhe alokhu elwisana le-M23 eBukavu. Umongameli Paul Kagame wakele Rwanda ucatshengelwa ukuba usekela abahlamuki laba okuthiwa bazondwa ngohulumende kaTshisekedi. UKagame uyakuphika lokho. Kukhanya iyehlula imizamo yenhlanganiso ezigoqela eSadic African Union le-East African Community eyokuzama ukumisa impi le eqhubekela phambili ngamandla. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Stewart Studio 7 uxoxele umnumzana Efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Ethi yara sizinengi izinto ezenzakalayo laphana okokuqala indaba yepolitiki nje ukuthi kukhona ababandlululwayo abangamukelekanga emthethweni abahlala ngempumalanga yelizwe kodwa kukhulu izigebengu eziphakathi eDRC langaphandle kweDRC ezidla umnotho weDRC. Indlela yokuthi kulungisiswe khona lokho yikuletha abantu ndawonye bonke ukukhulunyiswane, kulungisiswe kube lo hulumende ongabandlulile, uhulumende ohlonipha amalungelo abantu obusile izwe lonke lihlangene linjalo.
Ye kodwa ngasikhangela labo abantu abangaphandle ukhuluma ngabantu banjani ngobani bona
kuhlangene njengoba kumbuso weDRC kawufinyeleli lizwe lalikhulu kakhulu lingange lokho sithi iWestern Europe lilodwa nje. Ngakho ke umbuso usuka ngesikhathi lesiyana semuva ngabo 1990s umbuso oseKinshasa kawufinyeleli ngendlela efaneleyo empumalanga yelizwe. Ngakho ke kwenza ukuthi kube lezigebengu ezizibusayo nje ezenza kube lula ukuthi kudlwe umnotho weDRC ngabantu abavela kwamanye amazwe, ngabantu futhi beDRC kodwa ke kukompunza idlemini khona ngale ngasempumalanga. Ngakho ke kwenzeka lokho abantu abafuna ukukwenza. Kwenza ke nezimpi zakhona zingapheli ngokuba eziningi zakhona zidalwa yilaba ababefuna ukuthi kube lesiphithiphithi ukuze badle kahle.
Siyakhumbula ibutho leZimbabwe lake langena khona ngale DRC latshiya kuvele kunjalo. Kambe ukuthi ilizwe leZimbabwe kalizisoli yini ngokuthi lakwenza khona?
Angiboni ukuthi bayazisola ngoba kuphela ongabe kwakulandwa kuleyo ndawo kasikwazi. Kuyenzeka ukuthi thina sasikhangelela ukuthi kuyalungisiswa abanye njalo bekhangelela okunye. Akhona amanye amazwe angenayo khona laphana ngale siyasikhathi abayaziphatha imandla zakhona zadla okumangalisayo, zazuza idiamond, zazuza igolide, zanotha ngendlela emangalisayo. Kodwa-ke into enye okumele siyikhumbule ukuthi uma iDRC ingelakuthula akusoze kusihambele kahle eSouthern Africa eCentral. Kumele sifike sibangeni lapho khona kungasabulawana kungasadujulwana ezwekazini leAfrika ukuze sikwazi ukuba le ntuthuko ngendlela efaneleyo. Ukuze sifinyelele khona lapho kumele kukhulunyiswane umbuso okhona ube ngumbuso wabantu bonke. Okunye esibona laseDRC yikuthi kube lo mbuso obandlululayo, umbuso we-corruption, umbuso ongaphathi abantu ngendlela efaneleyo baze bagcine sebekhetha ukuya egangeni besiyalwela amalungelo abo. Kumele kulungisiswe konke khona lokho abantu bangabi nesizathu sokuya empini besiyalwela amalungelo. Kumele bazuze ngendlela efanele kungakhathali ukuthi bakhuluma luphi ulimi, bahlala kuyiphi indawo yelizwe, izwekazi le-Afrika lonke.
Lo ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo obexoxa lo Gibbs Dubois Studio 7 ekoBulawayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe. IHamas namuhla inike inhlanganiso yeRed Cross izidumbu zabantu abane eyabathumba kwele Israel ngomnyaka ka-2023 ize ihlasele kulelo lizwe lapho yabulala phose inkulungwane lengxenye 1200. Ngakwelinye icele ele Israel lalo likhulule ezinye izibotshwa zeGaza phansi kwesivumelwano sokubeka phansi izikhali okwesikhatshana. Abalondi bembali kwele Gibhithe bathi sebevumbulule ithuna lenduna enkulu uThutmos wesibili esigabeni seLuxor entshonalanga yendawo ebizwa ngokuthi Valley of the Kings okwalaliswa khona amakhosi amaningi. Le yiStudio 7 esakaze eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezi iphathelane leMelika, umsekeli kamongameli weMelika umnumzana J.D. Vance uthi sekuseduze ukuba kube lokuthula kuzwekazi le-Europe okulempi ephakathi kwele-Russia le-Ukraine. UVance wethule amazwi la namuhle emhlanganweni omkhulu we-Conservative Political Action Conference oqhutshelwa eNational Harbor eMaryland. EleMelika likhulumisana leziphathamandla zakwele-Russia lezakwele-Ukraine ngokubeka phansi izikhali. Ngolunye udaba leMelika, abaphanyeka emthethwandaba kumayelana lezisebenzi ezixotshwa umsebenzi ngurhulumende kamongameli Donald Trump obambisana lomcebisi wakhe umnumzana Elon Musk othi uzama ukuphungula indleko zemali kahulumende bathi kulezinqumo zenkantolo abazithakazelelayo lezinye abangahambelani lazo. Bathi kusobala ukuba ezinye izisebenzi zisuswa emsebenzini ngokungekho emthethweni. Lo hulumele kaTrump laye kathakazeleli okunye okwethulwa yinkantolo esanda kunquma ukuthi kuqondile okunye okwenziwa nguTrump loMusk. Kuvame kanganani ukuba indaba zezisebenzi zikahulumende ziphanyekwe enkantolo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas khonapha eMelika.
Lapha baba Dube, kukhanya ngathi akukaze kubonakale okunjengalokhu. Angithi sesibe khona lapha sokuke kwaba labo president abangenayo kusukela kuBush kusiza kuObama. Kusiza ngapha kuBiden. Asizange sikubone okunjengakhona lokho ukuthi abantu baxotshwa imisebenzi kungathi kuthiwa kuya-investigatewa njengakhona lokho. Kuyasimangalisa kakhulu.
Ye, nxa sisikhangele iindaba ezinje ezinye zihanjiswa emthethwandaba, kungabe kuvamile yini ukuthi eMelika nxa kule nto ezinje ziphanyekwe emthethwandaba?
Akujayelekanga koke khona lokho ukuthi kubonakale ukuphanyekwa. Kuyaphanyekwa izinto ezinzima, yikho esikubona esakubona kusiya komthethwandaba. Kodwa ke lokho kokuthi kube labantu abaningi kangaka abaxotshwa imisebenzi ngenxa yokuthi kuyadingisiswa ukuthi kuhamba njani, asikaze sikubone baba.
Ye, nxa sukhangela sibili ujula ngodaba lolu, ubona zani kuyaphetha ngani khonokho okwenziwa ngumongameli Trump?
Ngibona ngathi akusoze kuthatha isikhathi eside, ngoba angithi bona babantu laba abaxothwayo ngabantu, futhi abantu laba abaxothwa imisebenzi ngiyibo abamvotelayo futhi uTrump ukuthi abe khona lapha esikhundleni. Babe ngathi kabakubona ukuthi nxa kuthiwa kuzahamba ngaleli ndlela kube sekuhamba ngaleli ndlela. Angithi nxa bexothwa imisebenzi laphana ku-affect ama-families amaningi kakhulu. Kuthi kuba lokuxokozela, kuzaba lokuxokozela masinyane. Ngiyakhangela nje ukuthi kuzaba lo mhlangano lo zabo ungokukhangela i-budget masinya ukwenzela ukuthi uhulumende aqhubeke siyaphambili. Siza kuzwa khonapho, mbona ngathi kuzaxokozelela khonapho phakathi kwama-Republicans lama-Democrats.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eMelika. Ubexoxa lo Gibbs Tibo Studio 7 eseDallas eTexas. Kulamalunga ebandla leZANU-PF aqhubekela phambili esithi afisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esesikhundleni loba etshele abahleli bezindaba kuyonale iviki ukuba uzasuka embusweni ngomnyaka ka-2028 okugqitshwa khona amahlandla amabili ombuso wakhe njengalokhu okulawulwa yisisekelo sombuso welizwe. Amanye amalunga ebandlaleli asethuka abaphikisa ukuba uMnangagwa eqhubeke esembusweni. Kodwa abaphikisayo bathi akumelanga kuguqulwe isekelo sombuso welizwe ukuze uMnangagwa ahlale esikhundleni kuze kuyofika umnyaka ka-2030. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Tibo Studio 7 uxoxe lomnumzana Fortune Mlalazi olandela izembusazwe ezimele lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee. Umlalazi usungula lengxoxo.
Uhlupho lweZimbabwe ukuthi siphathana njengabantwana. Umnumzana Mnangagwa ucabanga ukuthi asisebenzisi ingqondo singabantwana, njalo sebethethe iZimbabwe bayenza ithoyi yabo. Laba bantu abakhuluma ngo-2030 ngabantu abathunywe nguye abathola ama-blessings akhe. I-audacity kaMnangagwa yokuthi abize ama-journalist, ama-editors azokwenza amadlwane la abekade wenza la ngempendulo ade ezinikeza, yikho ukudelela umphakathi njalo kutshengisa ukubana ilizwe lakithi lilomnyama ukubana libe lomongameli onjengo-Emmerson Mnangagwa. Well, okunye mhlawumbe baphanjaniswa amakhanda yizinto abazenzayo labantu abababulalayo, yikho sebebusa sekungathi baphambene.
Ye, baba Juma uyamuzi yakhuluma lapha ubaba Mlalazi. Akumphendule khonapho Juma amaphishana.
Ngithanda ubana ngithi I'm disappointed kuMlalazi. Ngumuntu obengimhlonipha kakhulu lalo ngusisi, xoxa senza konke, but nxa uzakhuluma uthethisa umongameli Mlalazi, hayi mina ngingeke ngakwazi ukuthi ngiqhubeke sikhuluma, ngoba I believe that yes, even if we don't agree on anything, isintu sethu sithi i-respect iqakathekile, especially ebantwini abadala. Having said that, Mthembo, it's okay to have different opinions on anything. upresident ukhulumile isifiso sakhe yena njengo Emerson Dambuzo Mnangagwa okuqondileyo kakhulu kunoku yidemokhrasi yangkona phela ulakho ukuthi athi kona hayi mina kangisafisi sengifuna ukuba nalo kube nabanye abangathi hayi thina sisafisa ukubana uhambe yikho kwazi ukuthi hayi ngizazama ukuncenga bona laba abafuna ukungincenga ukuthi bencengeke ukuthi kona kungenzakali khonoku ngoba nami sengifuna ukuphumula which is all correct and ukhuluma asokuqala kwakhe ukukhuluma into naleyo sekhulume kaningi-ningi ngamuvana ngani so angazi ke ukuthi kona nxa umuntu ezikhulumela njalo omunye umuntu usubuya sikuqeqasa ukuthethisa sekhuluma ngamadlwane ngokudlala seZimbabwe just raising emotions like what gaslighting lokana ngesikhiwa mina kanguzi mina I always believe ukuthi nanxa sixoxa la asixoxele ngemibono embono wakho umbono othethe komunye umuntu but in all that we do it
yes, siyakuzwa kakhulu kolide.
Asiphi lutho ngokwenza khona ukubakini.
Yes, siyakuzwa kakhulu kolide. Mlalazi uyakhuluma lapho kolide ukuthi lokuphoxa inkokheli vela kuqala lokho. Njalo khona ukuthi umongamela kwenzayo. Ukhuluma ngenhliziyo yakhe.
Well, ngebhadi nje ogolide babone ngani ukuthethisa kumbe ukuphoxa umongameli wabo. Look, akumangazi ngoba othuma bangama-beneficiaries of a corrupt system esibuleli lizwe. Sikhumbuzane thuma ukuthi ama-beneficiaries e-system yeZimbabwe, it's a handful of ZANU-PF supporters. The rest of abantu be-ZANU bayahawula amaoveti be-displayers wabona, which is what makes the majority of Zimbabweans angry. Umasikhangele, sililizwe bani elile more than 4 million citizens ezikwamanye amazwe ziphephela and then uyothola umongameli ependula jokingly yikho kwenza size sithi ayilanga amadlwane ngesindebele bathi nisakuvukela umchilo wesidwaba yikho lokho kwenzakalayo ilizwe liyilokhu honestly golide akungitshele ukuthi kuthiwe singakhulumi nxa sile 40 years of independence silabantwana abafundela ngaphansi kwezihlahla silabantwana abafundela ezindlini ezidilikayo amatitsha ahawula kodwa silabo winking elijibayo kodwa silalaba kuthiwa ngobani laba abahamba bethi banikeza ama-ovet imali lezindlu after 40 years you still doing ama handouts yikho okwenza size sikhulume ngale indlela golide ukubana la ngamadlwane yikubona kuthiwa 2030 uze uzibuze kathi 2030 la lento elihlala liyenza golide
siyakuzomlalazi
kathi leyo pambere kasifiki njani
ye siyakuzomlalazi baba golide bala ngamafitshane ba
well njengoba ngishilo mina umongameli yes pronounce usekhulumile yena akusehlizweni yakhe akuzwayo njalo akufisayo laba abanye abakhuluma labo bakhuluma okusenhlizweni zabo abakuzwayo njalo abakufisayo yidemokhrasi nale esiyidingayo kukho konke lokhu asikwenzeni kungela ngxabano kungela kukhombana ngeminwe kungela kuphoxana impumela izabuya ekucineni njengoba ethilo thina iphathi yethu siyiphathi ehlelekileyo kakhulu sile nto le yicongress eyiyo ekhetha ubukhokheli so i-congress le ikhona ngo-2027 so ukuthi sibe sikhuluma ngendaba le kathesi vele is too early kanti sake sifocuseni ngomkhonomi sifocuseni ngotona silungise njani abantwana abafundela phansi kwezihlahla bona lawo sikhangeleni imigwaqo le efileyo le sikhangeleni konke ongabe kusihlupha sifake izandla zethu ndawoni njengabantwana bezimbabwe ngoba alisoze lakhiwe ngomunye umuntu lakhiwa yimi lawe so sonke lapha silomsebenzi omkhulu okuthi sikakhe then 2027 yabo i-Congress kuzakhethwa okukhethwa khonaphana kuzaphuma okuphumayo khonaphana
lapha lizo mnumzana Joseph Chuma okudalela iZANU PF Central Committee njalo omela iphelandaba chabalala edalela ephalamende kanye lo mnumzana Fortune Lalazi olandela izombusazo ezimele bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Linjani balaleli bomsakazo we-Studio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel e-VOA Ndebele. Ngena khona manje ku-VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups e-VOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga i-VOA Ndebele WhatsApp channel panel ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Nilalele kumsakazo wa Studio 7 sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC. Soke isikhathi sokuza imbono yenu nabalaleli be Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Sanibonani ku Studio 7, sanibonani nabalaleli wonke bakithi. Bonke labakhulu bezani PF abamela lesi istudio sabantu. Siyacela abantu abayiba baphetheyo sithi imgwaqo abayiphakamele. Since umgwaqo enkayi uletha inhlupheko, intuthuko kuba nzima ukuthi ingene. Ukuze intuthuko ingene imgwaqo, but imgwaqo yenkayi itshengisa ukuthi iZANU-PF isayifeyila. Loba kuthiwa kulenhlelo eziningi, but umgwaqo senjalo yiwo omfeyilisayo. Sicela ukuthi baphakamise izinyawo.
Studio 7 nabantu bonke abalaleleyo. Kahle ngene nje straight enkulumeni. Kubuhlungu ukuzwa abantu abafana nabo hobhodo besiyakhuluma phambi kwabantu. Induna kayikhulumi ngomthelo. Abantu abakhuluma ngomthelo ngamakhansila nabosabhuku nabadlisa bese beyiletha kuwe. Lo district administrator, wena usujumpa izinto ezingaqondananga nawe usungenela, which is not true. Lati sinje silama position esiwabambileyo. Singabantu silama position esiwabambileyo njalo futhi singama ex-combatant. Yekela ukukhuluma amanga uthi ama-Russia siyakweleta ama-Russia. Ama-Russia aniki zapho. So sebehambe bayakhuluma lo nama-leaders ethu phansi egodini. UMikhail Gorbachev ubuyile wazokutshela khona lokho. Ngoba thina isikhathi sasiphiwa nguMikhail Gorbachev ngani e-Soviet Union, not nge-Russia. Soviet Union. So yekela ukumislead abantu. Akula muntu lapha, that is a tribal trust land, not ukuthi land le i-reservelwe i-government. No, it's a big no. Bantu bemakhorokhoro, qinani, siyakhuluma thina, akukho lokho. Ma lo buaba lo eseyizanu, kacho nje ukuthi uyizanu, kaseyi-chief yabantu. Siyabonga, thank you. Full stop.
Sanibona ne Studio 7 nabalaleli kade ngagcina ukukhuluma kulesi studio. Udube lokhulumayo. Yebo siyezwa inqushunqushe khona ebadlene libusayo ekhaya eZimbabwe. Hayi. Nangisupport ihlangothi odinto engibona engathi izosisiza. NgamaZimbabwe angisho ukuthi akukuseliphi iqembu, kodwa wami umbono uthi into engenza iZimbabwe ivuke ukuthi kubuse umuntu angekho politiki, kukhethwe nje umuntu ozimele, othembakele, kodwa ongekho kakhulu kwezepolitiki, futhi ongazange abe yisosha, ungumuntu nje owazi ngezamabhizinisi. Lokho kuzokwenza ukuthi izwe lakithi liqhubekele phambili, njalo kuzokwenza ukuthi ngisho ama-investors lawa namhlanje angabazi ukufaka imali eZimbabwe ukuthi umnotho wethu uthuthuke. Abanga ukuthi bayangabaza ngoba abawethemba umbuso ohlangene namabutho. Umbono wami kodwa ngisho ukuthi nithi. Kodwa ngisho ukuthi akube ngumuntu nje ozoqhamuka noma kuphi kodwa ongusomabhizinisi. Ongathatha uhlangothi ngekho kakhulu kuma-politician uzobona izwe lithuthuka lisiya phambili.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Ku-Live Talk namhla kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngeZulu elina ezabelene ezithiyeneyo eZimbabwe. Singekehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezigokhela. Mungamele Mason Nangagwa namuhla ohlangane labo somabhizimusi kobulawayo njalo wethekelela inkampani ethunga impahla zokugqoka. Kulandela izulu lokho lesina abanye abahlali bemadolobheni bathi sebelahlekelwe zempahla lokudla. Okwanamhlanje muli yeZimbabwe siligqiba lapha uhlelo lethu olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilahle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.